atisendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhlaka 30 kuLwezi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali omnumzana Mthuli Ncube namhlanje wethule uluhlu lokusetshenziswa lokubuthaniswa kwemali ngohulumende ole national budget omnyaka ozayo ka 2024 olubiza i-58.2 trillion. Umanyano we-United Nations uthi lonyaka ilinganga lithise ukwedlula eminye yonke iminyaka embalini yomhlaba. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Amnesty International ithi kumele leZimbabwe likhulule umnumzana Job Sikhala osevalele emelele ukuthoniswa okweminyaka phose emibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namhlanje wethule uluhlu lokusetshenziswa lokubuthaniswa kwemali ngohulumende ole national budget eyomnyaka ozayo oka 2024 olubiza amatrillion phose angamachumi ayisithupha amadola aweZimbabwe i-58.2 trillion. Uncube ubika ukuba imali enengi izavela kumithelo abantu abanengi bakhala ngokuthi kuzahle kudala inhlupho kulabo abangabayanga ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla lapho imithelo ikhwezwa. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma esedale lephalamende elitsha eMount Hamden, uncube uthe uzathatha imali ukumithelo efana lokukhweza ama-targets okungena kwempahla elizweni owe-VAT okunathwayo okulethukela eliningi eyezimota lokunye. Uncube uchasisele intathelo izindaba zeStudio 7 ngemthelo ayibekileyo esithi lokhu kuzancedisa ukuba ilizwe lithole imali yokusekela inhlelo zikahulumende.
Okunye sikufakile lokho kutsha esithe yi-wealth tax, ngoba siyabona ukuthi khona abanye bethu bangcono kulabanye banothi.
So silabo abanothileyo kabancede labo abanganothanga. Uqhubeke sithi labo abasemsebenzini yokuthengisa kumele benze lokhu belamaphepha asemthethweni esithi nxa bengelamaphepha kabasenelisi ukuthenga kumankampani alungisa impahla kumbe izitolo ezinkulu zama-wholesale. Uncube uphinde watshela idayela iphalamende ukuba uhulumende usaza kwenza ukuba izisebenzi zikahulumende zenelise ukubhadala imali yepension isuka kumali ebizwa kuthiwa ngama-COVID-19 allowances eholwa ngedola leMelika. Uncube uthe iholo lemali ephansi kwamadola azinkulungwane eziyisikhombisa lengxenye 750,000 Zimbabwean dollars kayiselakho ukubhadalelwa umthelo. Iningi lithi imali eyethulwe nguncube kayeneli lisithi ukukhwezwa kwemthelo kuzasinda kakhulu abangabayanga. Omunye wabatsho lokhu ngomela iluveve edayela ephalamende umnumzana Decent Bajila yena osole ibhajethi kancube.
Imhlobo le yamatheksi izadala ukuthi intengo yezinto ikhwele kakhulu and umphakathi yiwo ozadubeka.
Lokhu kusekelwe ingcitshi ecubukela ezombusazwe esebenza izimele umnumzana Masimba Kuchera othi okwenziwe uncube ukuza kwenza intengo yempahla ikhuphuke elizweni.
Besikhangelele ukuthi ubaba uMthuli ubezakhiphi i-IMTT njalo ngibona njengani ukwengezelela ama-toll fees akwenzeyo uza banzima kakhulu ngoba sekusitsho ukuthi i-transport isizakhwela.
Kodwa uncube ukusolile lokhu esithi uhlelo lwakhe lolu luza kwenza ukuba uhulumende athole imali yokusekela indleko yezemfundo, izibhedlela lokunye.
Atshi, ama-taxi kangibona ngani maningi.
ngibona ngani afakwe ngendlela efaneleyo ngoba i-tax iphume ebantwini isiye njalo ebantwini.
Uncube wabele isilinganiso samachumi amabili ekhulwini 20% kunhlelo zemfundo ukuthi izibhedlela zithole imali engaba isilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini 15% ku-budget ka-2024. Iningi lisola ukuba imali eyethulwe nguNcube ibeke ngedola leZimbabwe lona elivele selingasela sisindo. Abanye njalo ngabasola ukuba akazange axoxisane loZulu okweneleyo ngale budget yakhe engakayethuleli ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMount Hamden, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye olwe-national budget yomnyaka ozayo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubunguleza umnotho, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ibhajethi yakhona singathi vele khona, so inkinga yokuthi ibhalwa ngeenombolo zemazimdola, imali evele ingasebenziyo, ngoba ngiyezwa yena uMthuli Ncube kule ndawo athi khona kuza kuba lokuthakazelela lokujabulela ukusebenzisa imali eyalapha eZimbabwe. Kukanti vele bona izikhwicamfundo ezebhizinis zibona zithi zona kuyabe sokusebenza imali yangaphandle. Yikho angiboni ukuthi imali yaleli lizwe le ama-bond dollar lo ayabe esebenza njani, ngoba ibhajethi yakhe ujika imali eningi kwizinto ezingaqondananga lokwakha. Ngitsho kathesi ngikhangele nje yona yona infrastructure eyinto evele efanele ilungisiswe, ngoba akula kukhula kwe-industry nxa infrastructure yethu imigwaqo lamagetsi lamanzi kungalungisekanga. Yikho kulokuthatha imali ugcwalisa imali emapholiseni lemasotsheni hhayi uqondane lokwakha i-infrastructure.
Ye kuyakhuluma njalo lokuthi kukhanya umnotho uzancipha kancane ngomnyaka ozayo ngenxa yokuthi kuyabe kulokoma okumangalisayo lokho ngesilungu okuthiwa i-drought. So ngathi nangakhona
ya ngoba vele singathi khona ngesikhiwa i-global focus yayivele ithe yona kuza kuba lokuncipha komnotho. Kodwa ungaze ukhangelisisa kwenye indawo ukuthi yena uhulumende kweZimbabwe usekwanisile ukuba lama programs e-food security. Kutshengisela ukuthi nxa khona sina-food self sufficient njengeZimbabwe akusize kudinga ukuthi sithenge umumpu kumpukudla ngaphandle kwelizwe. Kodwa nje iqiniso yelona leyo ukuthi vele usebakhuluma ngakho nje akuthejikele khona ingqondo yakho nokuthi hhatshi kuzahlupha, ngoba lo nyaka akula hlobo kuzalanjwa. Yikho kufanele kube le emergency services eyokudla enkulu ukwenzela ukuthi kungahluphi. Ye uthi yena engxenye kuzazakala ithuba lokuthola imali ngaphandle kwelizwe sikhangelela ama-remittances, kodwa i-national food security kayisebenzi ngemali evela ngaphandle kwelizwe nxa ilizwe lile high-risk factor, ngoba siyazi ukuthi omumo woyokudlelana lapho i-IMF labo World Bank awumanga kuhle. Angiboni ukuthi imali yakhona uzayizuza ngaphi. Kuliqiniso ukuthi hhayi kuzasilelwa ukudla ngomnyaka ozayo.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezomnotho obekhuluma lo Gibbs Dube wa Studio 7 eseHarare.
The Voice of America, VOA.
Umanyano we-United Nations uthi lo nyaka ilanga litshise ukwedlula eminye yonke iminyaka embalini yomhlaba. Lokhu kuvezwe nguNobhala Jikelele walumanyano umnumzana Antonio Guterres ngesikhathi evula umhlangano wokubonisana ngodaba lokuguquka komkhathi o-COP28 oqhutshelwa kwele-United Arab Emirates. Umhlangano lo usungule isikhwama sokuncedisa amazwe asathuthukayo ukulwisana lomthelela wokuguquka komkhathi lokhu i-climate change. Kulesi sikhwama ele-United Arab Emirates lifake imali engange 100 million US dollars, ele-Bilitane lafaka i-76 million dollars, kwathi ele-Melika lafaka i-17 million dollars. Umhlangano lo uza ngesikhathi indlala iqina ngamandla eZimbabwe lasemazweni asemhlubulweni wezansi ye-Afrika ngenxa yesikhudumezi esilethwa ngumumo we-El Nino. Iningi libhekane lendlala embi eZimbabwe, kanti lezifuyo lenyamazana zasendle lazo ziyafa. Sixoxe lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo, saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lesikhudumezi salonyaka esesingene embaleni yomhlaba?
Kuliqiniso ukuthi nxa sisithi siyakhangela kuma records kumbe izinto ebesisebenzisa ukuthi simeje kumbe sikale ukuthi kushisa kungakanani lento esifana nalezo umnyaka lo esikiwo uchiso kwedlula yonke eminye iminyaka lokho kukhomba ukuthi lanxa ubulokuthandabuza kodwa sokule bufakazi bokuthi umumo womkhathi kawusafani kulokuguquka ukuthi lokukhona lokho abathi ngesikhiwa iclimate change ngakho ke kubalekile njalo singathi kuqhakathekile ukuthi abalimi kakhulu bethole usizo lolwazi abangalusebenzisa ukuthi begweme izinto ezihamba lokutshintsha kumbe loguquka komkhathi lokho esikiwo kathesi.
Sibona njalo umhlangano we-COP28 lo usungule isikhwama semali ezaphathisa amazwe asathuthukayo kumbe amazwe alobumpofu ukuthi alwisane lokuguquka komkhathi. Sibone amazwe afana labo Melika ekhipha imali oGermany, oUnited Arab Emirates, kodwa abanye bathi incane kakhulu imali esiphumile. Ungathini ngalokho?
Yeah, khona I think kuyimizamo emihle ukuthi kuqoqe isikhwama ngoba ukuze simelane lalolu hlupho kumbudu bese sikhangelane lazo. Akusoze kube yinto elula, kuyinto ezafuna ukuthi sihlome ngempela sibe lazo zonke izinto zokusebenzisa and lezo zinto azizi mahala so kufanele ukuthi kube le mali. Imali yona vela izakibe yenele. Ungathola imali enengi kungakusiza kodwa okuqakathekileyo engikubonayo mina ukuthi nxa ngithi ngiyakhangelisisa amazwe amanengi ngawalazo inhlelo ezibambekayo ukuthi lanxa bengaphiwa imali namhla bazayithini bazancedisa ngapi ubani ngokungakanani. So ngibona ngani kulokuthi bebekhala ngokuthi imali incane okuqakathekileyo ukuthi kabalungiselele ukuthi yiziphi indawo eziza hlaselwa kakhulu ngokuguquka komkhathi njalo kulezo ndawo yiphi imizamo kumbe inhlelo ezingancedisa abantu. Azikho inhlelo lezo and njalo kaziphelelanga, akhona ama nationally determined contributions okuthiwa ngama NDC kodwa ungathi uyakhangela ukuthi ama climate action plan kumbe ama national adaptation plan akhona yizinto abantu abazenza emahofisini besubmithe e-UN kodwa ungayakithi ekhaya akula lutho abantu abalwaziyo ukuthi bangathola sizo bani. So ngibona ngani asithatheni lesi sikhathi sokuthi sihlaleni phansi siqoqe sihlele kakuhle ukuthi yiziphi indlela esizancedisa ngazo abantu so that laleyo mali nxa isifikayo ithole umsebenzi uyilindele.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo ekwe-Italy. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Amnesty International ithi kumelele Zimbabwe likhulule umnumzana Job Sikhala osehlale entilongweni emelele ukuthonisiswa ngecala lokutshotshozela odlakela okomnyaka lengxenye. Inhlanganiso le yethule umbiko namuhla othi kuzisa usizi ukuvalelwa kukaSikhala entilongweni. Idale le High Court lisanda kwesula esinye isigwebo asethulelwe engumthethwandaba we-Magistrate Court owathi wayelecala lokukhuluma ukuthi unkosikazi uMoblessing Ali owebandla le-TCC wabulawa ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF. Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC, uthi inhlanganiso ye-Amnesty International itshaye ekhaleni.
Thina sokuqala ikubonga Amnesty International nokuma labantu beZimbabwe esikhathini esisima suvela kuketho abantu force again ukubuyela in another election ezafundwa by taxpayers more than $5 million ezasetshenziswa izeki kuphela singakabali budget yamapolisa singakabali budget ezinye zifunakalayo from ipocket yama taxpayer konke lokhu kuhlukunyezwa kwabantu. So kulobunzima obuselizwe Job Sikhala has been in prison. Kuze kufike namhlanje, so sibonge Amnesty ngokuma labantu eZimbabwe, njalo we take an opportunity to re-emphasize ukuthi thina njenge TPC we continue to call for the immediate release ka Honorable Skhala. Ngenxa yokuthi akulacala alenzayo umuntu okwakufanele ebiselwe ngoba wabotshwe ngumember of parliament, okutshengisa ukuba neZimbabwe bakhona abantu abaningi abakumaphathi atshiyeneyo kakhulu iZANU-PF akubala amacala abawakhomithayo kodwa abaphiwa i-right to bail. Kodwa uHonorable Skhala yena kulo mthetho ofakiwe okutshengisa ukuba nelizwe lethu selireduce into an animal farm kingdom, okuyinto okufanele lungisiswe if we are to have a stable country.
Ye, kodwa ngasikhangela phela abambophileyo bathule cala umnumzana Skhala, ungathi ngakhonokho
okutshengisa ukuthi ngala cala i-magistrate court yathule cala wahlala more than 500 days ejail. I-high court yeZimbabwe yafaka i-ruling ukubana kwakungafanelanga ukuthi ebotshwe, yikho libona i-high court yadismissa i-judgment yayivela ke ku-magistrate court. Ethi kuthiwoyi kubana ke uhulumende kufanele make sure ukuthi uSkhala uyarelizwa ngenxa yokuthi uSkhala is a political prisoner. That's why the political leadership eselizwe has the responsibility ukumeka sure ukuthi uyakhitshwa ngoba wabotshwa as a prisoner politically. Kaso uSkhala cala lokubulala umuntu noma lobugebenga noma lokutshontsha.
Umnumzana Gift Australos Seziba, ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TPC, ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo owebandla le-ZANU-PF.
Ilizwe lonke libuswa yimthetho, angitsho kunjalo nje sine-judiciary thina eyiyo ekhangelayo ukuthi ilizwe imithetho yangkhona ihamba njani. Ngaze kube nezinto ezokuthi abanye abantu bayingenele lapha, ngabe ngingenela labo ngezabo izindlela, but iqile khona ukuthi ilizwe lonke libuswa imithetho eyabe ifakiwe. Njalo nje thinathi sikhathi ukuthi amakhosi ethu ayakwazi ukubala uinterpreta ilaw. Imithetho yendaba yethu izimele iyo yodwa ile i-executive imingale, i-parliament layo imingale, i-judiciary layo imingale. So asingeke sithina iZANU-PF namhlanje sitholakala sofanti lawule entweni zamakhosi, ngibonani lapho sabese siphambanisa. Asekeleni umthetho wenze ngendlela ofanti hambe ngawo.
Yabe sisisi bathi uSkhala yiloko okuthiwa i-political prisoner, kala kuqala vele kungcono akhitshwe ejele lapha, ungathini ngakhonokho?
Iya, bangakhala labo bengabantu bezombangazwe sebekufaka lokho, kodwa okukhona ukuthi akwenzayo nxa sesikhangela thina umthetho welizwe leZimbabwe kayiphulanga yini umthetho, into yakuqhafa sinanzelele. Njalo akutsho ukuthi uma sesingena kwezombangazwe sofane singaqhamula umthetho kube sokuthiwa hhayi ngenxa yokuthi mina kwezombangazwe. Abemthethwandaba ayisibo ZANU-PF, ayisibo bani, ingathi bazimele bebodwa ngale bekhangele ukuthi umthetho welizwe uqhutshwa njani. Athina nje ibandla leZANU-PF singayingenela sithini entweni zemthethwandaba? Akula.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla leZANU-PF, ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 esefelabhusi esabeleni seMathabeleland South. Abalisanayo empini ye-Israel leqembu labesiPalestina eleHamas bathi sebevumelane ukwengeza isikhathi sokusebenza kwesivumelano sokumisa ukulisana okwesikhathana ngelanga elilodwa. Isivumelano lesi siqale singesamalanga amane kodwa sesengezelele saba ngeseviki yonke. Ibutho le-Israel lithumele umbiko ebulenjini lisithi ukumiswa kwempi kuzaqhubekela phambili njengoba abantu belokhu bekhululwa. Umbiko lo uthunyelwe sekusele imizuzwana ukuthi isikhathi sesivumelano siphele. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi e-Coalition le-National University of Science and Technology, umnumzana Stevenson Dlamini.
Impi leyo inezigaba eziningi ezikuyo, ayitshengiseli ukubana ngomthetho izeleke kuphela. Ikakhulu sikhangela umumo wempi leyo iHamas ngendlela nayo lokhu ihlasela ngayo icatsha ngaphansi komhlabathi, Israyeli izimisele ukubana ivele icede nohlangothi lweHamas. Ngakho-ke lokhu ukuthi intwana kwezibethu akutshengisi ukubana impi asitho sitshengisele sokubana impi ngabe sisiye emabhekeleni. Ngoba ukuze impi iye emaphethelweni kumele kube lokuvumelana phakathi kwamazwe abisanayo. Kumele kube lokuvumelana kokuxoxisana nokukhulumisana nemibuto kodwa nasikhanye la lapho abaqedisana khona awuhlangothi amtshengiseli ukufuna ukwamukela indlela ebiswa ngolunye uhlangothi ngakho-ke kungaveli indlela yokuthi bakhulumisane umlota lokho esikubonayo ukuthi intana kwezojwa kuvele kuyatholakala ngesikhathini kodwa asiyo nto eziveza ukubana sekele ukukhulumisana kwemlota ukukhulumisana kwemlota kuba khona nxaso kulokuvumelwana kwezombusazwe zona lezi ukuthi sizakuthi laba bazilawule esigabeni esinje nalaba bavume kodwa ingasikhanyisela isisa inkulumo ezikhona phakathi kwe-Hamas ne-Israyeli akukabi namazwi atshengisela ukubana kube kukhulumisana kwemlota
ukuqhubekela phambili kwempi leyi okwakhathesi nxa sikhangelisisa ikakhulu amazwe ase-Africa i-South Africa leZimbabwe laphana impi leyi ingaba isiqalisile na ukuphazamisa emnothweni wamazwe la
kunzima ukuthi sibone yona imbangela yempi kwezomnotho imazwe yakithi yakugcine kube kulezinye izintatho ezivele ezilawule emlethu ngakhala ukubana amazwe e-South Africa leZimbabwe ikakhulu elizweni le-South Africa belivele lithintakala kakhulu ngomumo womnotho umhlaba jikelele lapho esingathi besibona ukusiba le-inflation umhlaba wonke jikelele pho-ke isizwe le-South Africa liyadlelana kakhulu lelizwe le-America eliphatheke kakhulu kwimpilo ye-Israyeli ne-Hamas okutho ukuthi okwenzakala kumumo womnotho elizweni le-America kulakho ukuthinta ilizwe le-South Africa njalo kungathinta umumo womnotho elizweni le-South Africa kuzathinta umumo womnotho elizweni lakithi kuvele kuxinene kunjalo kodwa sikhangele njalo ukubana isimo somnotho siphazamisa into eziningi ingaba impilo eyenzakala phakathi kwe-Hamas ne-Israyeli ingaba ngenye yembangela kodwa kuvele kulezinye imbangela lazo vele zivuke zahlukumeza isimo somnotho sekungenzeka nje ekuhlukumezeni isimo somnotho umhlaba jikelele kodwa sivele sisamukele ukuthi umhlaba jikelele ubuvele ebhekane lokwehla kwesisindo somnotho okungabangelwa yizinto eziningi singakhala lize lakithi kule enyeni ebuyayo ingebanga lempilyana engaphazamisa nayo zamazwe isimo somnotho elizwe lakithi ngakho-ke ngathi kuxikene nje kodwa impilo layo ingaba lo mlandi kodwa ingasi ibhangela enkulu
lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini ngcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ecollegini le-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini kulabanye kweleZimbabwe abathi sekumele kwenziwe umhlangano omkhulu ozabuthanisa izifundi inhlanganiso ezizimeleyo abakumabandla atshiyeneyo abezokholo lesikristu abatsha abesifazane ezisebenzi labanye ukwenzela ukuba kubunjwe ibandla elizasusa elezanu-PF embusweni bathi kumele umhlangano lo ube njengalo owenziwa ngomnyaka ka-1999 okwabunjwa khona ibandla le-Movement for Democratic Change elalikhokhelwa ngomnumzana Morgan Tsvangirai abalombono lo bakubandla le-MDCT labanye asebesukile kubandla leli abakhonona bekubandla le-Citizens Coalition for Change labanye ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-TCC lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okubandla le-Freedom Alliance umlalazi usungula lingxoxo
ngibona kuyinto eqondileyo kakhulu babudube ngoba yinto vele sasimi kuyo kubunjwa i-MDC kungena abantu abezinkolo abani bangene thina siyi-Freedom Alliance yikho vele besikhuluma ngakho so ngiyajabula kakhulu nxa sebekhona abanye labo asebesithi baluthathe lona lolu hlangothi yikho kungasinceda so ke thina ke lokho sikwemukela ngezandla zombili sibobotheka sibone ukuthi abantu bakithi bayayibona into efunekayo ukuthi yenzeni
ye baba umlalazi uyamuzwa Ncube uyakhuluma lapha kodwa-ke siyabona ukuthi amanye amabandla akusola lokuthi hayi vele kungeke kwenzakala ake size ukuthi wena ubona njani khonokho
amacebo ahlale khona abantu bahlala beceba izinto ezithi uma zikhulunywa zikhanye zile ngqondo kodwa uhlupho kufanele sibhekane lalo iculture yepolitics yethu yaseZimbabwe. Sikhangele lapho esivela khona in terms of history yethu, kubomgabe labonkomo labanye abathungamela ababevele bekhona, into yethu yavela yonakala ngaleso sikhathi. So leli cebo elikhulunywayo, yebo siyavuma abanye licebo elilungileyo sibili elingenelisa ukubana lisisize ukubana siphume kulokhu esikukho, kodwa singafiki kuleyo nto yokuthi sithi thina asibuyeleni siye kuba le lalinto mhlawumbe singathi all stakeholders conference where everyone uzaba lesitsho sokubana iZimbabwe sifuna yiphi. Kufanele sibuyele kuma basics. What kind of leaders do we want? What kind of political culture do we want? Which is what is very important. Singa fike kubumbeni iqembu lezombusazwe ngoba singalibumba sikulama circumstances esikuwo, sizaqala ukudlephana njengokubana sibone iminyaka edlule yonke leyo ukuthi ukudlephana kuphetha kusiba yinto eyenzakala nsuku zonke. So kufanele si-addresse ama-basics first singayibumbi iqembu, silungisise i-politics esemakhanda abantu baseZimbabwe, singafiki kulezo
sikhathi. Siyakuzwa kakhulu ke mlalazi. So kolapho ke baba Ncube yamuzi yakhuluma lapha sibili ukuthi ukudlephana lokhu yikho ngani kuyahlupha. So kuyabunjwa njani iqembu elitsha lapha?
Okwenzakalayo vele ungavele ubone lingabantu lihleli lifuna ukuthi livumelane yonke into kuyabe kungekho kuhamba kahle. Ungathi asakhe indlu, that is i foundational statement engathi yisendlalelo sokuthi asakheni indlu. Nxa selitheka sakheni indlu selizahlala phansi ukuthi kuzafuneka intungo, kuzafuneka izitina, kuzafuneka lokhu sokuhlanganiswa. Isibonelo sonesane sasenzwe yi-MDC abakhumbulayo ukuthi yayibunjwe njani. Kule elebha bezemisebenzi, kulaba masonto, kulama students awe university, kulabantu nje abahlele emakhaya abalimi, kulabo abantu bonke besiza ndawonye kule diaspora. Kusuke kwalahleka isiporo ngendaba yokufuna ukuthi umuntu kuthiwe yimi esengila. Yona liyani indlela kwakumele uhanjwe ngayo. Uthangira uthe nxa isiya kufa wabona ama-mistake awenzileyo, wavisa i-7 political parties leziya. Zigcine sezibulewe sokusiba ngabantu abafuna ukuthi kakube nguye yedwa umuntu. Ukudlephana kwabantu kumbukuba le mbono etshiyeneyo kuvele kuyimpilo. Ake sifundeni khathesi ukuthi yithi esiqalele into le. Kenya o-William Ruto sebeyisebenzile yabasebenzela. I-South Africa njengoba sikhuluma ile multi-party pact imali kumbula nje kwinsukana inyangane ezidlulileyo. Bebehleli phansi bebizana ukuthi asibambaneni silungise lokho. So yiyo vele into efunekayo engumuthi ongasiza iZimbabwe. Abantu nxa behamba ngama-1-1 lawo sokuzanyiwe okwama-celebrity. Angeke sibe lo mbuso ozaba yi-celebrity kind of a thing ongasisiza. Asihlale nini phansi, kungaze kuthathe isikhathi. Njengakhathesi ama-elections azaba ngo-2028, siqaleni namhlanje ukuthi senzani, sihlale phansi sibonisane. Singafuni ukuthi size sivumelane sonke ukuthi solve iproblem esila.
Yeah.
Imibono yethu etshiyeneyo kayisilolonge yethu ukuze siye phambili.
Siza umlalazi khonapho. Baba Mlalazi, kambe sibili kungadinga intungo, kudinga konke lokhu. Indlu yangkhona ingafulelwa yini? Kumbe omunye uyabaleka le ntungo.
Yeah. Njona ngeke ngatsho ngathi I think kule nto e-wrong ngezopolitiki wethu. Mhlawumbe abanye sesihambisa kucubungula ngendlela engathi ngaphambili. Ngiyezuba kuNcube uyafanisa nabo koti baseKenya lalapha eSouth Africa. Njona ngitshilo ngathi mina i-politics yethu yaseZimbabwe incele, ihlukile le-politics yaseKenya, ihlukile le-politics yaseSouth Africa, le-America and other countries. Why ngitsho njalo? Abantu balawa mazwe esiwaqambayo or esifuna ukuthola ama-examples bale national agenda abakholwa kuyo as citizens. Thina ke eZimbabwe sehlukene ngoba sehlukaniswa ekuqaleni sivele siku-liberation struggle. Iminyaka eyathathwayo ukwehlukanisa abantu beZimbabwe iza kwenza kube nzima ukuthi ubahlanganise.
Lapha lizwe umnumzana Nhlanhla Ncube, lo mnumzana Fortune Lalas bexoxa lo Gives Dube Studio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.